okokuqala asikwazi ukuthushanisa use-South Africa. Okwesibili, asiyazi nenjongo yakhe yokuba khona ngayo. And okwesithathu, nxa eqinisile ukuthi khona kuliqiniso ukuthi khona ufuna ukuthi ahlanganiswe nopresident weZimbabwe uyazazi indlela okumele azilandele ukuze kube njalo njengoba upresident wethu nguye waqalisa isikhulumo lezi ezepolaki yezokuhlanganisa amabandla amaningi enkulumeni zentuthuko yeZimbabwe lezokuletha umanyana weZimbabwe kuba nzima ukuthi ngikhomente entweni engala qiniso layo.
Kodwa inkulumo zePollard elikhuluma ngazo, ubaba uJamisa uselesikhathi esala ukungena kuzo, lamanje uyala uthi ngamadlwane nje enziwa yizanu PF lamanye amabandla lawa amancane.
But elinye iqiniso okumele linanzelele baba tunamili ukuthi yena uzenza angathi kafuni inkulumo le ukuthi kafuni kukhulunyiswane ngodaba lweZimbabwe. Udaba lokho lesingalaziyo lokuthi yiluphi. Njalo wanyuswa ngubaba upresident lamanye amabandla ukuthi kuhlaliswane phansi kukhulunywe ngento zeZimbabwe. But nxa yena selibona nti kusemandleni akhe ukuthi yena ayicela abanye abantu ukuthi bamhlanganise nopresident wakhe, asikwazi lokho. Asazi ukuthi ubona lethi uncedo olokuthi agidimela amanye ama-presidents ekhiyana lowakhe i-president. Thina singapha sibhizi sakhe ilizwe, yena ubhizi lokho ecela abantu ukuthi bazomkhulumisa lo. Lo mfo wabo uhlale ekhulume ethena upresident ngubhuti wakhe uzimisele ukukhuluma la isiphi. Kodwa siyamangalisa ukuthi nxa esegijime se-South Africa siyakhuluma labadala be-South Africa ukuthi babahlanganise lo mkhokhelo wakhe, akukho emandleni ami lokho.
UChamisa uthi kumele kubunjwe uhulumende ozaphatha okwesikhatshana kusalungisiswa okuningi athi kuyahlupha. Andubana kuyiwe kukhetho, lithi ningalokho.
Kulula-ke ukuthi nxa umuntu ekhuluma ngakho mahlayana nje, kodwa iqiniso lonke ukuthi uhulumende lokhona uhulumende owakhethwa nabantu. Uhulumende ole mandate ukuthi abuse kuze kube ngomnyaka ka-2023.